njengabantu bonke akula muntu othabela ukufa komuntu siyakhala labantu bonke abeZimbabwe kodwa singakhohlwanga ukuthi waba nguye wayegokela ngesikhathi seGugurahundi lapho kobulawa abantu abangaphe eMatebeleland kodwa hhayi siyakhala njengomuntu ovukileyo akula muntu ofisela ukuthi kube lokufa komuntu so hhayi lathi siyakhala labanye nje
kuyini kahle kahle lingathi lizamkhumbula ngakho uMgabe
hhayi okomhlabathi sibili wazama wayenza sibili ukuthi abantu abamnyama bathole umhlabathi there were several ways he could do it but ngendlela ayenze ngayo hhayi akula muntu okhala kakhulu ukuthi wena sikhala nje ukuthi sometimes ukudla kusekho but ukuthatha umhlabathi wakunika abantu abamnyama yinto enkulu enhle ayenza
sikhangele njalo icele lakhe elibi ukubulawa kwabantu ngeGugurahundi ukuhlukuluzwa kwabantu kuyini obona embalini yakhe azakhunjulwa ngakho ngabantu abaningi
hhayi abantu abaningi bazamkhumbula especially sesitsholo ilizwe lonke hhayi bazamkhumbula ngakhonoko ukuthi wathatha umhlabathi wawuletha ebantwini lokuthi wayengumuntu wayelwela ilizwe but nxa sesibuya kulo mhlulo wangapha bazamkhumbula kodwa bengakhohlwanga ukuthi laye waba nguye owayenza amabutho awe-50th brigade ukuthi azowathaka abantu ngaleyani indlela
bakhona abanye abathi kulusizi ukuthi uze watshona udaba lweGugurahundi engazange aluphathe ngokugcweleyo watsho okwenzakalayo kumbe waxolisa ukubona njani lokho
hayi sibili ukuxolisa yinto enkulu yokuthi bona nxa ungumuntu ungaphambanisi ebantwini uyatsho ukuthi ona mphambanisile uxolise whether bayakuvumela kumbe abakuvumeli kodwa uyabuxolisile it's unfortunate ukuthi kuyenza kele yena engazanga axolise njalo indaba le peace and reconciliation ezakalayo ibuye yenziwa ngulo umnanga gwa kwenza kathesi yena kuyikuthi uvevele engafisi ukuthi yenzakale ngendlela so waze wabhubha engazanga akubone ukuthi kuyaxoliseka kumbe hhayi but ukuxolisa into enkulu sikule bantwini anyway lapho yabo phambanisile uyatsho ukuthi lapho amphambanisile kuze ukuthi abantu baxolisayo bayavuma kumbe abavumi